Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla zilichumi la sithupha kuNcwabakazi 2017 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
sibhekane lohlupho lwabesilisa abahlukumeza abesifazana, ngakho asicabangeli ukuthi sihlukumezane sodwa. Kungasenani uFirst Lady kumele abhekane lengalo yomthetho ukuze kube lokulungiswa. Siyaxolisa kuntombazane ohlukunyeziweyo, sixolise kumdeni wakhe nakuzizalwane zeSouth Africa jikelele.
Umongameli Robert Mugabe ulubhekisa kwele South Africa amapholisa akulelo lizwe esithi umkakhe unkosikazi Grace Mugabe yena oyetheswa icala lokutshaya omunye untombazana lokhe kulelo lizwe njalo osedinga ukuvikelwa ngomthetho i-diplomatic immunity.
Sizakhuluma kakhulu ngendaba zokuthi angithi abakhokheli bazama ukuthi bathi bona indaba ze-security lezedemocracy kayisezini lama-human rights, amalungelo oluntu kayisento eziqakathekileyo. Sizakhuluma kakhulu khonapho, sidingide kakhulu.
Umhlangano we-SADC oyenziwa kanye ngomnyaka uqhutshwa ngesikhathi kulokuxokozela kwezombusazwe esigabeni sezansi ye-Africa. Unopala jikelele wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko umnumzana Victor Matemadanda ubotshelwa icala lokuthuka umongameli Mugabe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuya kwele South Africa lamhlanje elanda umhlangano we-SADC amapholisa akulelo lizwe esithi umkakhe unkosikazi Grace Mugabe yena oyetheswa icala lokubhaxabula omunye untombazana ngesonto usedinga ukuvikelwa ngomthetho i-diplomatic immunity kulelo lizwe. Kuvela njalo ukuthi udaba lolu soluphethwe i-ofisi kamongameli we-South Africa lesigodlo seZimbabwe. Kuvika uBenedictine Hlapo ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Amapholisa kwele-South Africa sephe ubufakazi bokuthi unkosikazi Grace Mugabe ulokhu ekhona kwele-South Africa okuphikisana leminye imibiko ebisithi useseZimbabwe. Umbiko wethulela ugatsha lwezamapholisa lamhlanje uqinisekisile ukuthi unkosikazi Grace Mugabe wehlulekile ukuzinikela emapholiseni izolo njengokuthembisa kwakhe. Lolu gatsha luthi unkosikazi Mugabe uthumela amagqoda akhe emapholiseni esithi njengoba eze kwele South Africa ezobona abantwana kanye lokuzongena umhlangano wenkokheli ze-SADC okhona ngempela viki uvikelekile kubotshweni ngecala aletheswayo. Namhlanje amapholisa ekuseni ethule imbiko yokuthi ugwalo lwecala eletheswa unkosikazi Mugabe selulungele ukuthi bathole imvumo yegqwetha likahulumende lokuthi ayebothwa. Emini kubuye kwaqhamuka eminye njalo imbiko yokuthi udaba lolu lokubotshwa kwankosikazi Grace Mugabe alusekho ezandleni zamapholisa kodwa seluphethwe yi-ofisi kamongameli Zuma logatsha lwezokudlelana kwe-South Africa lamanye amazwe. Umgcinisihlalo we-Zimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuthi Mabhena uthi le indaba esitshayanise iziphatha amandla ngamakhanda kwele South Africa.
Sizwe kuthiwa khona nxa umuntu ebuye engahambi ngomsebenzi kahulumende welizwe lavela khona ezihambela njengalokhu uGrace Mugabe ubekwenza kuyeneliseka ukuthi abotshwe ajeziswe.
Lobanje umongameli Mugabe bekhangelela ukwele South Africa impela viki esize emhlanganweni we-SADC kulembiko ethi ukhangelela ukufika masinyane kwele South Africa ukuzolungisa udaba lwecala elidalwe umkakhe. AbeZimbabwe bona aqhubekela phambili besola isenzo sikankosikazi Mugabe besithi wenza iZimbabwe ikhangelwe ngelihlo elibi ngaba kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Victor Mathutu uthi kufanele lolu daba lulungiswe lungakonakali kakhulu.
Sibhekane lohlupho lwabesilisa abahlukumeza abesifazana, ngakho asicabangeli ukuthi sihlukumezane sodwa. Kungasenani uFirst Lady kumele abhekane lengalo yomthetho ukuze kube lokulungiswa. Siyaxolisa kuntombazane ohlukunyeziweyo, sixolise kumdeni wakhe nakuzizalwane zeSouth Africa jikelele.
Abanye ke besabela ukuthi njengoba sekungathi akasuka botshwe ngecala leli, kungenzeka abakwele South Africa baziphindisele kwabeZimbabwe. Umnumzana Mabhena uthi okuzenza lolu daba lube nzima yikuthi kwele South Africa leziphatha amandla zikahulumende ziyabotshwa.
Izalwane zeSouth Africa lazo zethukile kakhulu ukuthi kanti umama lo ngumama onjani. Siyabona lamabandla aphekisayo athi umama lo kumele abotshwe ngoba yena kalaso isikhundla uhulumeni waseZimbabwe loba engunkosikazi kamongameli uRobert Mugabe.
Ingcitshe zithi lolu daba nxa lungangenelwanga umongameli bamazwe la omabili lungadala ubutha obukhulu phakathi kweZimbabwe leSouth Africa. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Umhlangano weSADC oyenziwa kanye ngomnyaka uqhutshwa ngesikhathi kuxokozela kwezombusazwe emhlubulweni wezansi yezwekazi leAfrika. Kwele South Africa umongameli Jacob Zuma uphunyuke etalele parlamente ngeviki edluleyo lapho ekade bezama ukumsusa embusweni ngevoti. Kwele Zambia umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema ubevalelwe ejele setheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende. Ekhaya eZimbabwe khona umumo wezombusazwe awumanga kahle kulandela ukudonselana okukhona kubandla elibusayo eleZANU PF. Inhlanganiso ezizimeleyo ezivela emazweni esigabeni seSADC zihlangene lamhlanje eSouth Africa phambilini komhlangano wenkokheli yamazwe la ozaqhutshwa kuyona le iviki. UChris Gande uxoxele umnumzana Angliston Sibanda ilunga lomanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owenango osemhlanganweni lo.
Ye abantu sebethe gwaqa bafika nje manje kasikaqali uhlelo lwanamhlanje kodwa kasefikile sesabantu abavele emazweni ahlukahlukeneyo inkokheli zenhlanganiso ezizimeleyo eze civil society kulomhlanganiso omkhulu kakhulu esizikhangelela ukuthi sizaphuma khona le communique ye civil society ezahawulwa ibe isiwa ke kuma head of state lapha e Constitution Hill okwakulijele kudala elikhulu e South Africa eJohannesburg. So ke kusalungiselelwa nje ukuqalisa abantu bangena abantu babe DRC abe Swaziland ledele leqembu elikhulu kakhulu elivele eZimbabwe sikhona lapho
leZimbabwe iqembu likhokhelwa mbani
singaphansi kwenhlabane ngibangaphansi kwenhlanganiso ethiwa izimkhodi iZimbabwe Coalition on Debt and Development yilo elikade liqoqa ke ngali lanxa nje mina ngize njenge board member njengelunga le board ye Crisis in Zimbabwe Coalition kodwa abaningi bakhona ke babuye ngaphansi kwenhlanganiso yezimkhodi
lina njengenhlanganiso kuyini kahle kahle eliza kwethula khona ngapho eSADC.
Sizakhuluma kakhulu ngendaba zokuthi angithi abakhokheli bazama ukuthi bathi bona indaba ze security kase leze democracy kase izindaba human rights amalungelo oluntu kase into eziqhakathekileyo. Sizakhuluma kakhulu khona apho sidingide kakhulu ekuthini kahle kahle ma abankokheli zeSADC ama head of state besho njalo kuzaba le effect bani kuzaphambanisa kanjani impilo zabantu kuzaphambanisa kanjani amalungelo abantu sibona abantu vele kathi simanje ngokukhuluma njalo abantu bayabulawa eDRC eZimbabwe abantu bayahlukuluzeka abantu kabahlalisekanga kuhle eZambia kule sokusiba lengxaba ngxoza. So ke sizazama ukuthi siphakamise iphimbo kakhulu njengoluntu lweSADC region ukuthi sithi ukuthi lelinyathela elizama ukuthathwa inkokheli zamazwe kaliqondanga ngoba lizayenza ukuthi kube lokucindezelwa lokunyathezelwa phansi kwamalungelo abantu kuSADC region.
Umnumzana Angliston Sfanda lilunga lomanyana wenhlanganiso ezizimeleyo owenango bekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 eMzansi Africa. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko iZimbabwe National Liberation War Veterans Association umnumzana Victor Matemadanda uboshiwe namhla esetheswa icala lokuthuka umongameli Mugabe. Ikweta lakhe umnumzana Doug Coltart uthi uMatemadanda ubotshwe namuhla ngesikhathi ezinikela emapholiseni eHarare ngemva kokubizwa ngomvulo ukuthi aze enkambeni namuhla. Wengeze wathi ulakho ukumiswa emthethwandaba kusasa kumbe ngolwesihlanu. UMatemadanda ngomunye wabantu abaxotshwa kubandla leZANU-PF besetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso kaMugabe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume owalwa impi yenkululeko ekuZipra umnumzana Maxim Kandla.
Nxa kuyilokho okukhuluma nje ukuthi khona hayi umangameli kumele appoint umuntu, yikho sake sakuzwa lokho ekutsho ukuthi khona hayi angapointa nje umuntu ongasala lapha embambele laye ethole ukuphumula ebeselayela elapha. Nxa kuyilokho hayi laye phela unkosikazi wakhe umama wethu lo osezela chaya abantu eSouth Africa khonale laye phela wakutsho lokho wathi yena hayi umngameli kapoint omunye ongasala embambele laphana yena ethola ukuphumula ebelayela nje njengomuntu omdala. Laye uChinga Dube wakutsho lokho. Baningi lokho bekukhuluma nje bekutsho khona lokho ukuthi hayi bebecela ukuthi kube yikhona lokho. Kanti yikukhuluma kwabantu asikokuthuka lokhuyana. Yibantu balelungelo lokukhuluma lokho, this is a democratic state. Othi khona abantu balelungelo lokukhuluma imbono yabo. Ngesilungu babesitsho njalo nje ukuthi khona freedom of speech. Ngoba yithi thina asambekayo wabekwa ngabantu laphana kukhethile ukuthi wavotelwa ngobani. Abaningi bona labo abavotayo lapha bambika khona laphana balelungelo abantu ukuthi bekhulume ngenkokheli yabo.
Yebo, bakhona abamzwela usizi uMatemadanda, kodwa bakhona njalo abathi hayi isebemsha ngenduku zakhe lapha ngoba besakuzana uPF bebehamba phambili besephula amalungelo oluntu besenza umathanda emphakathini, kodwa sokubatholile lapho.
No. Akabazengi bekwenze lokho. Abakwenzayo lokho bayaziwa ukuthi kulotshini otimba laphana. Not wonke ama-war veterans. Not wonke. Ame war veteran mina ngokwami kanzengi ngitholakale sendabeni ezinjalo njalo kangikho ebandleni lona lelo levana. So kasikho bonke abantu abenza ububi ngokokuqala. Okwesibili, hayi ukuthi phela bebehamba laphana bekhankasela iZANU kayisikho namhlanje abangakutsho namhlanje abantu ukuthi khona yena nxa sekukhuluma iqiniso ukuthi lokho kayisikho. Akufunakali ilizwe kumele liphathwe ngendlela enjenje. Abantu besithi khona hayi anti yena nguye owenza lokho lalokho kumbe uyayikhokhelela. Ukukhokhelela ubukhampeni abantu bekhampeni akakulahlupho lokhuyana. Okudingakalayo ukuthi bekwenze lokhuyana ngokuthula, kodwa kuyazakala abayibo abayizigangi abaphakathi kwebandla lonelelwe lezana bayaziwa.
Umnumzana Maxim Kandla walwa impi yenkululeko ekuZipra, sixoxe laye ekobulawayo. Ku Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum, sixoxa ngemali ethunyezelwa isihlobo labangane yizizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Onmutshwe kukhetho lokudinga umongameli kwele Kenya umnumzana Raila Odinga uthi usekhweza udaba lokuphikisa impumela yalolu khetho emthethwandaba we-Supreme Court. Amazwe akumanyano we akusivumelwano sokuthengiselana ese North American Free Trade Agreement iNAFTA abalisa elemelika iMexico leCanada asesungule inkulumo zokuguqula lesi sivumelwano. isivumelwano lesi esalotshelwana ngo-1994 yiso esisetshenziswe ngumongameli Donald Trump ukukhankasela ukhetho nyakenye esithi kasilungelanga uzulu weMelika. Ezigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje silomfundisi Stephen Mpofu ohlala khonapha eMelika. Umpofu utshele uPraxedes Jeremiah weStudio 7 ukuthi akenze umsebenzi wobufundisi kuphela kodwa ukumsebenzi njalo wokuqoqa abaculi abavela eZimbabwe laseSouth Africa abomdumo wezokholo ukuthi bazokwenza imvuselelo kumakholwa esiKristu aseNgilandi.
Igama lami Pastor Stephen K. Mpofu, suka endaweni yakoBulawayo lapho engizalelwa khona eZimbabwe. Okwamanje ke ngingumuntu ola e-United Kingdom. Ngafika ke lapha ekuqaleni komnyaka ka-2000. Ngangibuya nje ngihamba ngomsebenzi wangisekhaya wazongifikisa la. So since then lokhu nje ngiphusha nalowo msebenzi engihamba ngawo.
Wavele wasuka eZimbabwe ungumfundisi na, njalo yiwo umfundisi obukulethe e-UK?
Yes, ngasuka ngingumfundisi ngicothiwe but umfundisi omncane. Then ngase ngithiwa ukuthi ngize lapha ngizoqeqesha ke enkonzweni yokufundisi, then ngikwazi ukuthi ngiphatha phakathi inkonzo ehlukeneyo. So since then ngike ngabona ukuthi ekusebenzeni kwami nekufundeni kwami ngingaqala ukukhula kwafika ezingeni enkulu manje.
Libandla liphi lenkonzo lelo oliyikhokelayo?
Ngikhokhela iChristendom Pentecostal Church. Actually it was a church founder ubaba wami ongizalayo, the founder endaweni yaseBulawayo eMagugu West. He has ama branches afika more than 18 in Zimbabwe and 2 in South Africa. And le esiNgilandi it was our first branch.
Uthe ufike e-UK akule msebenzi eminingi osuyenzile, sizokuthiwa uyenza njalo umsebenzi wokuletha abaculi bomculo we-gospel.
Music is something that into nje ehleli nje vele kusukela kudala ingaphakathina kwami. Even ngisekhaya bengikhokhela ikwaya, ngarekhoda ngisekhaya an album that we recorded. So iyinto nje ehleli senhlizweni yami nje ngihlabelela nokukhuthaza nokusekela nokuphakamisa abahlabeleli. So it's been something nje ehlelile ngesikhathi esiningi. But ngithe sengifika lapha kwaba khona umthwalo ukuthi eyimani lapho esisuka khona kusela abantu abakwazi ukuyiphatha le nkonzo ukudlula thina. Amathuba funa ngeke bebe nawo esithina esinawo la. Kwaba yinto ke senhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu angisize ukuthi ma amathuba evuleka ngisebenzisa nami ngingabi ngumuntu nje o-selfish, but ngikwazi ukuthi khona ngivule amasango ngikwazi ukuletha abantu abahlabeleli abasekhaya beze la bezozipromota njalo beze la bezozifuselela. Ngoba lapha esikhathi inkonzo eziningi abanye abantu abahamba kuzo uthola ukuthi maybe azinabantu ababuya lapho esibuya khona. So siyalahlekelwa nje yiyo le nto yokuthi nje kuze umuntu nje ehlabelele iculo lesidonga oro elesivenda oro lesikhalanga oro lesindebele oro lesishona. So ngakubona ukuthi eyi kunegephu le nkonzo. So ngokungisiza uNkulunkulu ke ngiyenelisa ke ukuthi ke ngoba vele njengoba ngisishita ekhaya bekuyinto yami, abantu abaningi abahlalela abakhulu abaningi vele bengisebenza nabo esikhathini ekhaya. So bengikwazi ukuthi khona uma ngibafuna ngikwazi ngibathola kanjani.
Ungababalisa amagama abo osubalethile okwamanje?
Sengiyilethe inqandweni Christ as some ambassadors yaseSwaziland. It was the first group that I hosted in the United Kingdom, and again it was the time when I officially opened the branch in UK. Kanye futhi ngisizwa ukuthiwa uMathias Mere. They came then after inqandweni Christ ambassadors. And kwathi ke ngemva kwabo ke ngase ngiyamema ke mkhulu Libhebhe, ngithemba abaningi yamazi locula ne-Jewish Celebration lomfana lobuya lapha kwaBulawayo. Wayehamba ke noDeborah Fraser wase-South Africa, ehamba no Jesse Presley again elensizo yaseHarare. It was such an event yaba isibusiso ngendlela emangalisayo. We had this event at Birmingham. Sasilisikhathi ke kwathi ngemva kwabo bengasi-invite-a ke ijaha okuthiwa ngu-Omega Khunou ose-South Africa ehamba ke lo Museum bacula ke kuleli gqubha bathi Spirit of Praise ekhokhelwa ngu-Bishop Benjamin Dube. So after them, then I invited again Usisi ke u-Deborah Fraser. She came for the second time ehamba kanye futhi no-Mathias Mere from Zimbabwe. Sadlula isikhathi saqhubeka ngenkonzo ngoba abantu sebeyibonisa ukuthi bayayithanda lento esiyenzayo. Nathi futhi sifunde okuningi because uyazi uma organize ama-events people come and they constructively share ukuthi kungaba kuhle ukuthi usicabangele kuletha abanye kusasazama kuphezulu kube ngcono kule nkonzo lale kuleli zinga. And we worked on those things and what we said in the sister the border says invite again it has sent us chi lunti Tamara wafika nayo lunti lapha first time after since wafika lapha ngo 2000.
So bani ke oletha laba baculi lawo umculi
ngami ngumculi but okwamanje injongo yami sizothi ngikwazi ukuthi ngithi promote abantu abasekhaya and also ukuthi abantu abalapha kuleli thuba to be able to reconnect nelento lemvelo lento esisuka kuzo.
Lo ngumfundisi Stephen Mpofu isizalwane seZimbabwe sihlala khonapha eMelika obexoxa lo Praxedis Jeremiah weStudio 7. Luqhubeka lusegudwini udaba lodlakela lukankosikazi Grace Mugabe. Abanye besithi akumelanga abazali batshaye abantwana babanye abantu nxa ababo bengamahlongandlebe njengokwenziwe ngunkosikazi Grace Mugabe komunye untombazana amthole elamadodana akhe ehoteleni eJohannesburg kwele South Africa. Asizweni umpostoli Midian Dube, unkosikazi Kholiwe Dube lo nkosikazi Shila Sfanda bexoxa ngalolu daba kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni elilethulelwa nguGibbs Dube weStudio 7 enkundleni yeFacebook kukhasi lethu leVOA Ndebele.
Fundisa umntwana indlela ofuna abe yiyo ma esekhulile angakhula kazukusuka kiyo. Yabona inkinga esikhona Dube, mina lawe sikhule ngesikhathi la obushaywe esikolo wehluleka ukuyakhuluma kumama ukuthi ngishayiwe ngoba beza kuza ukuthi wenzeni akuya kubiselwa uyeshaywa futhi. These days sokulento yama-equal rights lani lani but okukhulu futhi Dube, abantwana bayi-reflection yalokho okwenzakala efamilini. Ungabona umntwana uhlangana naye endleleni ungatshelwanga ukuthi uvela ngathi kwesinye isikhathi uphose ube kwazi ukuthi uphuma endaweni enjani.
Sesilo mama-ke uMathebe unkosikazi Dube,
angeke ngishaye umntwana omunye umuntu. Eyam umntwana ngiyapha umthetho wami wokuthi lokho angikufuni ngeke ngingenele ngoba omntwana laye ngeke ngithi uqhwaliswe ngulwana kumbe ufundiswa ngulwana laye unakho ukungeza.
Lo nkosikazi Sibande lapha ecingweni
yezwa bayakhuluma abantu but ukuthi umntwana ukhuliswa ngokutshaya, yebo ngiyayizwa kodwa kwesinye isikhathi yebo umntwana la ungamtshaya kakhulu ugcina futhi engasezwa. Umntwana ziningi indlela zokuthi ungamkhulizwa ngazo noma encane khona pala ungaqala ngokuthi uyamground umntwana kumbe uthi awubukeli i-TV lamhla uyenzi so ebekwazi umthetho kamama ukuthi uqina njani noma ekhulwa uyabekwazi ukuthi vele abazali bami ngayenza into eso ngiyabasetrabuling.
Lapho lizwe unkosikazi Shila Sfanda, unkosikazi Kholiwe Dube lomfundisi Midian Dube bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Kolunye njalo udaba bakhona abakhala ngabalwa impi yenkululeko bebethesa icala lokwehluleka ukuvimba ibandla leZANU-PF ukukhahlameza uZulu. Asizweni umnumzana Bhekilizwe Ndlovu incwadi kwezombusazwe unkosikazi Sokolohle Moyo lomnumzana Paula Sfanda bexoxa lo Gibbs Dube.
abantu abaningi bafisa ukuthi kwala abantu bavula isipesi kwaba lokukhululeka bona bathi besuka babandezela bayenza into ababevele beyisusa bezama ukuyisusa yabuyela ngenxa yabo so uma ukhangela manje for example bathi bona uma ukhuluma labo matematanda bathi bazishola ukuthi yiba bayicreate umgaba njengoba nje sehlupha bona yinde yakhe ngisebenzisa ngesintu kwaye ukuthi ngiyathethisa ukuthi uyifaka wena ipoison uyinike imastadi ibisiluma wena
silomama ke lapho sukoluhle ecingweni
ngathi phela angibona abathi bona bebabela ilizwe yinto abantu befuna sibe kulokho kunjalo futhi yabona singatshintsha lo hulumeni omunye kube kulokho kungiyena lami esathi sisakanipha sikhona la manje lokho ngiye khona lapho sithi ukuthi intambo kabazinje zakanye phela nabo sibone bona ukuthi bazothatha kube njani bani
sizilobaba ke uPaul Spanda Spanda
into eqakathekile ukuthi ngathiwa siyabambana nje singabantu sizama ukuthi silungisise ilizwe lethu kwenzeka ukuthi ikusasa labantu bethu labafowethu lihambe kakuhle ngoba ngalesi sikhathi njengoba sigcwele emazweni vele konke kakuhambi ngoba sonke isethu ukuthi silungise uhlupho eselizweni lethu thina sigcwala emazweni abanikazi
pho kulungiswa njani mfokasibanda
Hey, kona ukuthi nje ezombusazwe yizo ezingani ziyahlukanisa abantu
lapho lizwe umnumzana Paul Spanda unkosikazi suku olohle moyo lo mnumzana Bheki lizwe Ndlovu bexoxa lo Gibbs Dube Kupheka kwami kwanziwa nguwe somandla yingoma kamehlo kaZulu egciba uhlelo lwethu lamhlanje sithi yena bayangilandela ingoma esihlephune kudlalate lakhe elitsha elihlabuso kwamagama lilesihloko esithi inja kamalume kwaneleke okwalamhlanje sihlobo zami kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili Umongameli Robert Mugabe olubhekisa kwele South Africa amapholisa kulelo lizwe sithi umkakhe ulokhe ekulelo lizwe yena wayetheswa icala lokubhaxabula omunye untombazana kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo Lilali
si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.